umzana efindlela Ncube olwela ilungelo likaZulu ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko eZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubunzima buzaqhubeka bukhula phakathi kwabantu, indlala izabe ilokhu ikhona, ubuyanga buqhubeka busiya phambili, imisebenzi izabe ilokhu ingekho, abasebenzayo bazabe ilokhu behola imali encane, imali emabhenki izabe ilokhu ishoda ingatholakali, imizila ilokhu isanda ikhula yalabo badinga ukuthi bazuze imali yabo ehlala emabhenki. Kuzabe kulokhu kungatholakali imali yokuthenga ukudla kalula, kudla kuzaqhubeka kudula ngokuba kazikho impawu eziveza ukuthi uhulumende angaba lecebo lokulungisa zona lezinkinga esizibone ngo-2021, ngo-2020, ngo-2022 lasemuva le. Lokhu eziqhubeke njalo ngoba kakulacebo lokuzilungisa.
Uthi akusoze kulungiswe uhlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Amagesi azaqhubeka elokhe engatholakali ngendlela efaneleyo, kuyafana le-fuel ngokunjalo. Zona lezo zinto nxa zikhwela, amafutha ezimota kukhwela le-gesi, kusho khona ukuthi izinto zizakhwela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo.
Inkinga zika-2022 sizaxhaphalaza. Kuzabe kulokhu kuloduko lwegesi. So sichithe uZulu uzafanele adinge indlela zokupheka, kumbe usebenzisa umoya igas, kumbe abanye basebenzisa amalahle, kodwa hatshi ngibona ngathi mina udubo lwagesi awusoze luphele. Kuzafanele kube lezi ndlela ezimbalwa ezokuthi amaZimbabweans alungisise izimpilo zabo. Ngoba ukuba lokhu bekhangelele kuzana uphefu, uhulumende akazana uphefu, ngala macebo wokulungisisa udubo lwethu. Kunje kakhesi nje amafektori amaningi avalwayo angibone ezavulwa ngoba uhlupho lwemali yangaphandle i-foreign currency alukalungisiswa. Imisebenzi ilokhe isilelwa, abantwana abaningi abavela emayunivesithi kabakazuza umsebenzi. Sizwa kuthiwa khona uhulumende ukhuluma ngowamamayini, ngowemigwaqo, kodwa imisebenzi yakhona imisebenzi evele ikhona kayincedi lutho.
So, Ungenya uthi akula lutho olubambekayo oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Loba kuthiwa khona kulo khetho umnumzana Mnangagwa uyabe lokhu ekuthembisa kuzahlala kulo hlupho lwemisebenzi, ukusilwa kwegesi, lezi hlahla zizaganyulwa, abantu bedinga indlela sokuzuza umlilo wokupheka.
Umnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uvumelana laye.
UZulu ananzelela ukuthi kumnyama esibuya khona, njalo kumnyama la esiya khona phakathi kombuso we-ZANU-PF. Kule mthethonyana efakwa libandla le-ZANU-PF ukunqindezela abantu, elakuqala elibizwa i-Patriotic Bill, leyinye ethiwa i-Private Voluntary Organizations Bill. I-ZANU izama ukunqindezela abantu ukuthi amalungelo abo angafezeki.
UNdlovu uthi ibandla elibusayo lifuna ukubusa amadonki azihamele impondo.
I-ZANU-PF ikhangelele ukuthi ihlale isembusweni, ayilanele lamalungelo lokuthuthukisa ilizwe. Inkinga ezaba khona kakhulu ngeyokuthi kuzoba lodlakela olukhulu kakhulu kwi-election ezayo, ngoba uMnangagwa ufuna ukuqhubeka ebusa. Kodwa ayisikho kodwa lokho, ngoba yena engavusa uzafuna ukutshela omunye owezana.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uthi uhulumende uzakwenzela uZulu akuthembise lo nyaka.
Kunenge esikukhanele ukubana kube sezandleni zethu, njalo kusifikele. Ikakhulu sikhangela izithembiso ezaba khona kuhulumende ukuthi umgwaqo ovelela eBergbridge Bulawayo Victoria Falls uzaba umgwaqo ozawuthi ukusetshenzwa. Ngezinye zezikhangelelo esizikhangeleyo ukuthi sizathi ukuqhubeka ngomnyaka ka-2023 kube lokuhamba okuhle ebantwini abaye bevelela eGoli besiya kuBulawayo Victoria Falls. Siphinde futhi njalo sikhangelele ukuthi kwezamagetsi lapha uhulumende uzaphathisa kakhulu ukuthi abone ukuthi abantu bathola umlilo wamagetsi.
Unkomo uthi okunye kumele uZulu ezenzele.
Kulabo abanye abakwanisa ukuthi babe le mali zokufaka amasola, yiyo ukuphela indlela esiyibonthiwe isikhathi engasincedisa izintweni eziningi. Ubani usebenzise amandla kasola, ufaka amasola ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo lapho kusetshenziswa khona amagetsi.
Leli Zimbabwe likhangelele ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu kumnyaka ozayo. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani elizweni. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingoGibbs Dube.